ngokuthi ukufitini awufuna ukuqala bese ufuna indaba yokuthi abantu bangaye rallyini mhlawumbe bangahlala rallyini laphana kusetshenzwe bese kuba lesikhathi sokuthi bahle no problem but iproblem ebakhona ukuthi nxa sekunamagonyeti nezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini bethiwa amarayisi bethiwa ukudla okushiyeneyo kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele uyivotele that becomes vote bias so it's context bese kufuna nokuthi i-social welfare ngalelo langa ike ukuthi iqhube iprogram yayo bayeza ubuza umbuzo lo ephalamenti chris kwaphendula kwathiwa no but kungumsebenzi we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo and sasibone khonakala ku-abuzwa ngesikhathi zama-election ama-program asetshenziswa kwezinye iindawo ezithize ngesikhathi sama-election ama-program akade vele engenzakali phakathi kwesikhathi so there's abuse of the system in that way so usesiyakhangela uyakhangela i-content chris
kodwa lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU-PF abantu bayaphiwa i-chicken bephiwe isinkwa lamanzi le-drink singathi kuyini lo
mina lokhana ngibona ingazami emaralini vele abantu bayasitho lami yinje ngangenti ngingathola abantu besuka kuconsciensi yabo beralini wayisitho I must make sure ukuthi nxa i-rally iphela begroup somewhere and we achieve something it remember babesuke ezindlini ekuseni phela bashona lokho laphana bengahlanga so as long as abantu labo beseralini bengamasapoti ezani I don't see any problem i-problem ibakhona nxa ukudla lokho kungaphuma nokunikwa abantu edolobheni lasasithini abantu abavele bengayi eralini ngibona ngani nxa sekunjalo kuyaze kuyi-vote buying
asingeke sathi i-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo yokuthi balande nje ukudla kuphela
ye abantu abanye babe sebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting lokho kubangelwa ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla usathengeni abantu abaningi sebesecisha izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali they can't afford ukuthi bathenge ukudla kodwa-ke nxa kuyake kuse-rallyn ngoba even any other party even i-opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya e-rallyn yethu kulesikhathi lapho abantu abahamba baye kudla khona asikwenzi nje kuphela nxa nasiyambe singenawo ama-resources akhona kodwa ukudla okuyake kuse-rallyn ngokwabantu abase-rallyn kuzisize-ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothatha kuphela ukudla lokho bahambe so I think it's a fine line i-vote buying ileyana eyokuthi ngakhumbula mina wawulala kuyeizimoto ebusuku kuma-shopping centre uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthi abamele sibaphiwe ukudla amarole elayinile that yi-vote buying esesayibona likhona ile iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya ngiyakhumbula sihambele ematopo abantu besela behlezi kuma-shopping centre langaphansi kwezihlaza sebamelele ukuthi uzabuya ukudla eve way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona that is vote buying ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azokuvotela yiyo i-vote buying kodwa ukufida umuntu obuye e-rallyn genuine angibone ukuthi kungaba i-vote buying ngaphandle nxa sekunempuphu engaphekwanga impuphu you know lezinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu e-rallyn lokho kuyaze kuyi-vote buying